sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 8 Mabasa 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe Ziggy kubikwa sekuphazamise ukuthengiselana elizweni. Abantu abayizigidi ezidlula kancane amathumi amathathu, i-32 million, bakhengelela ukuba bazavukela ukubola kwelanga namuhla kwelemelika. Lanxa iZimbabwe yenze imizamo ebukekayo ekuphunguleni inani labantu abatholakala belomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis ukusukusela ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2019, ukuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwabisela muva lomsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe Ziggy kubikwa sekuphazamise ukuthengiselana elizweni. Amabhanga azise ngempelaviki ukuthi asemise ukusetshenziswa kwemali yama-RTGS besalungisisa imitshina yabo ukuze baqale ukusebenzisa iZiggy, kodwa amanye aseqalile ukuyisebenzisa agoqela iCocash. Abezitolo, imikambo, labathwala uZulu kubikwa sebesala ukwamukela ama-RTGS besamukela idola leMelika kuphela. Lokhu kuqhubekela phambili okungelani lokuthi ibhanga elikhulu Reserve Bank of Zimbabwe lazisa ukuthi imali le ezaqhubekela phambili isebenza inyanga ize iphele. Asenelisanga ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezemali, uMnumzana Clemens Chidua, njengoba ebengakaphendula imibizo ayithunyelweyo, kodwa watshela iStudio 7 ngolwesihlanu ukuba kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bamukele imali.
Community building ayithi kinezwarinye and mnoziwa kana vanhu vakambotsva mavoko avo kushure.
Abantu abasoze baqale ukwethemba limali ngelanga elilodwa, ngoba abanengi bange balahlekelwa zimali zabo. Ngakho kuzothatha isikhathi ukuthi baqale ukwethemba imali entsha le. Kodwa into engibona sengathi izakwenza abantu babe nethemba yukuthi amabhanga avumele abantu ukuthi benelise ukuthola imali yabo emabhanga kungela kuvinjwa. Enye into eqakathekileyo ukuthi imali entsha eZig le isebenza kuzo zonke indawo, ithenga amafunda emota, yenelise ukubhadala imali zesikolo lokunye ukuze yamukelwe kuhle nguZulu.
Umnumzana Clemens Chidua ngumgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezemali. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi yezenotho njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani abanye sebesala ukwamukela imali yeZimbabwe.
Ziningi kakhulu into ezihlupha abantu ngale mali. Okokuqala nje ukuthi kumele sikhumbule ukuthi kawuqali ukuthi kube le mali elethwayo entsha. Kusuka nje ngo-2000 sokube le mali eziningi kakhulu eseZimbabwe kumbele ngesithupha. Kubuye kuthiwe i-bearer check, kuthiwe i-bond, kuthiwe yilokhu, konke kuphelelwe ngamandla kugcine kungasathengi. Kanti-ke njalo alabo abalemali emabhenki balahlekelwe yilezo mali. Imali yakhona igcine ingatholakali emabhenki, igcine ingathengi, igcine njalo ingakwazi ukuthi uphumela elizweni uyeyitshintsha ngaphandle njengalokho esasikwenza ngedola leZimbabwe kudala. Zonke lezo zinto ziyahlupha ebantwini, zenza bangabi lesiqiniseko sokuthi kambe le mali izabasiza yini okwedlula lezi ekade zikhona. Impendulo lezo kazitholakalanga, abakwazi ukuthi itshintshwa ngokungakanani lokho kuthiwa irate, ukuthi ime kanjani khona ebhenki, ime kanjani e-reserve bank, ime kanjani emkambo omnyama nje obukhona, kumbe lokuthi umkambo omnyama uzaphela vele ngenxa yale mali njengalokho uhulumende cha chaza kulento eziningi abantu ezibahluphayo ezibenza bangabi lesiqiniseko ngale mali kusiya phambili
ngombono wenu yikuyini obekumele kwenziwe yi-RBZ ukuze kwenqatshelwe udubo lolo
ibhange likhulu bekufanele ukuthi lichaze kabanzi ukuthi umehluko wale mali lale enye imali edlulileyo uyuphi ukuze abantu babe lesiqiniseko kusadinge kanjalo ukuthi kuchazwe kabanzi khona lokho ukuthi kanti yona izasebenza njani okwehlula liyane enye imali edlulileyo okwehlule kasithupha lokho kutshintshwa izimali osekulungiswe ngalesi sikhathi yikuphi kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe kucace khona lokho ukuze abantu babe lesiqiniseko ngemali lesingenile ngoba ngaphandle kwalokho bazabe belokho besolela becabangela ukuthi kambe lokhu kuzasebenza ngalindlela lokhu kuzasebenza yini lokho asoze kusebenze yini ezimalini kakufunakala ukuthi abantu basilele olwazini kumele babe lolwazi oluqinisekileyo oluqinileyo olupheleleyo lonke abaludingayo ukuze bayithembe imali
kuyiwa phambili libona sengathi imali le izakwamukelwa na ngabantu eZimbabwe
singakhohlwa njengoba ngike ngathi ukuthi abantu lokho abaqala ukukuzwa baqala ukubona ukuthi kulethwe imali bathenjiswa ukuthi le izathenga kangcono okwedlula liyana izalondoloza inzuzo okwedlula liyana kodwa konke kugcine kuphelile nje kuphelele emoyeni ihambe yahamba le note yabantu ilethe usizo ebantwini ngakho ke bangena kule mali amazigi la bese saba bechawa luvalo ukuthi inote yabo isilahleka leyo kade belayo kanti ke izaletha usizo le mali okwedlula lolo kade lukhona ngakho ke kulomse benzo omkhulu odingakalayo ukuthi wenziwe nguhulumende le Reserve Bank ukuze abantu bayithembele imali kuzaba into enzima kakhulu ukuthi kufinyelele kuleso sibanga
umnumzana efidlela ngcobe ingcwethi yezenotho njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Gulo ntombazana oleminyaka elichumi lathoba mune munye 19 obhubhele engozini yokudilikelwa ngumduli lapho okuhlangana khona umgwaqo uChinese Street loBank Street eHarare ngomgqibelo. Kulimale abantu abayisithupha kulingozi. Uyise kankosazana Yolanda Wotsi utshele umlumsakazo ukuba njengemuli sebeqalile amalungiselelo okungcwaba umntanakhe. Ikhansili yaRare yazise ngeviki edlileyo ukuthi izadiliza lomduli ngoba usuyingozi ungadilika loba yisiphi isikhathi. Imizamo yokuzwa umbono kameya weHarare umnumzana Jacob Mafume ibe liphutha njengoba obengabambeki ecingweni. Kodwa isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyati uthe basahluzisisa ngalolu daba akakabi lolwazi olupheleleyo. Kwezi phathelane leMelika abantu abayizigidi ezedlula kancane amachumi amathathu 32 million bakhangelele ukuba bazabukela ukubona kwelanga namuhla kweleMelika ilanga lizasithwa ngumthunzi wenyanga endaweni ezivalisa iTexas Cleveland Buffalo lezinye Isahlakalo lesi sesibonwe ngabanye abantu kwele Mexico abasele bebambe owangaphansi. Isithunzi senyanga sizaphose sivale ilanga eWashington DC, New York lamanye amadolobho. Esinye njalo isahlakalo esifana lalesi sizakuba khona ngomnyaka ka-2044. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube wa Studio 7 uxoxele isikhwica mfundo Calvin Masilela ofundisa izifundo zegeography le regional planning ekolitshini ye Indiana University of Pennsylvania khona lapha eMelika.
Singathi thina ukugqilana kwezehlakalo is very an unusual occurrence. Ngendlela ukuthi khona sibona sithi thina i total eclipse yenzakala when umthunzi if you will umthunzi wenyanga ungakubuzela ilanga jikelele angisho lokhu kakujwayelekanga ukuthi khona ilanga lizwele lokhu za inyanga that way ngoba generally esasikubone yilokhu abathi partial solar eclipse ilanga livalwa nje inyanga kancinyane lapha esikhona estate lapha the last partial eclipse yayingo 2017 the next one will be about another 20 years ngo 2044 so laba bafuna ukuyibona kubabe kufanele ukuthi bona babe seduzane le path yayo umbe singathi ngumgwaqo wayo ozaqalisa wedlule kubo Mexico lapha estate usiya ngapi khona le elokuzeni eCanada so labo abekhangele ababe funa ukuthi babone sibili kuhle kufanele babe semgwaqweni wayo yona ilokuzi path yelokuza eclipse so somewhere let's say in between 185 kilometers from the path you can actually see it and experience it and like I say it ukuthi kona as a partial as a full eclipse is abe iya last khona kubo 4 minutes and a few seconds
singathi ke ukhatheka kanganani ukuthi abantu bagqoke amagogolosi lana
ngawusoze ukhangele ieclipse uvele ungala protection amehla akho angalimala kakhulu sibili and angathi vele alimale akuvela kakula muthi ongakuncedisa ngawo ukuthi uphilise so kuqakathekile kakhulu ukuthi udinge ama special amagogolosi nalawo akuthi khona akuvalele amehlo akho even using your camera you cannot do that ngoba kakula protection ukuthi khona ukhangele ngamehlo angazange avalele
siyabona ukuthi khona mpo ke uyathi ukuthi uthatha isikhatshana nje kukhona isikhathi lapho wadonsa khona ngenxa 20 minutes kumbe into ezinjalo kwakwenza
the longest one that has ever been experienced full eclipse it only lasted about 7 minutes that was back in 1955 konal so le April 8 it only last about 4 minutes and a few seconds and again I think the longest is about in Mexico which is almost close to 5 minutes so it just depends utunga
lo ngosikhuca mfundo a Calvin Masilela ofundisa izifundo ze geography le regional planning ekolitini ye Indiana University of Pennsylvania khonapha kwele Melika obekhuluma lo Gibbs Dube owe Studio 7 ake sizwe u Gibbs Dube esethulela akubonayo khonapha e Washington DC ye Dube si ungenele kuhlelo kwenzakalani ke khona ngapho lapho khona
ye lapha ke ngise Washington Mall ekulabantu abanengi okunye okumangalisayo bazekhangela khonokho ke ukuthi ilanga liyavalwa kumbe ngithi umthunzi welanga uzavimba ke ukuthi thina sibone ilanga lamhlanje lapha ke Washington kuyabe kuyilokhu ke okuthiwa kugubuzele kancane ngosoze ke kuvaleke kube yi-total eclipse njengalokhu okwakwenzakala eTexas Cleveland eBuffalo nezinye indawo so abantu khanye bayakuthakazele kakhulu lokhu daboka njalo abaningi njengangolala amagogolosi lawa yokuyafoka emehlweni so abantu bayakhuthaza ukuthi bangabe ufake kakhulu kungabe kuyabila khonokho isehlakalo so isehlakalo esinje ngiyakhumbula sake sasilonda khonakale-ke South Carolina lapho engihamba khona safika-ke ngatshela abantu emhlabeni wonke ukuthi vele kwakusenzakalayo so kwenzakalayo ukuthi-ke nxa inyanga sidlula nje khonapho phakathi kwelanga lomhlaba iyavimba sekungakhanye kodwa lapha eWashington hayi akusezokuvinjwa kakhulu ye kukhona okunye ongakubuza ke Teboka
ye bathini khonapho abantu baningi kanganani ababutheneyo bathini nje abamelele ukuthi babone lokhu kusenzakala
ye abaningi bakhona bacele emisebenzini yabo ukuthi bachayise lamhlanje bachayise masinya so abanye sikhuluma-ke mbona abathathu abavela-ke eNorth Carolina kuzobuya labanye-ke ababili bathi bavela-ke endaweni ekhatshana kakhulu ukuthi labo bazebona isihlakalo lesi kolapha-ke emall senzakala khonokho-ke bazithala lezindlu abanye bazisekela nje khonokho kumnandi abanye bayathenga njalo ama-ice cream nokunye okutsheneyo kodwa-ke bathi-ke isihlakalo lesi bazithakazelela ngoba siyabuya kanye ngesikhathi eside sesilandelayo siyabe sikhona ngo-2044 so abanye bathi vele baze begugle sebefile nya ngesikhathi sokubuya khonokho abanye njalo kodwa kulaqiniso kuphela empilweni lapha umuntu lakuthi atshone engakaboni esinye esizayo kodwa hhayi khanya nje bajabulile daboka sikhuluma nje bagcele kugcwele ama-kicelos lapha ngathi vele-ke ama ngiyazi tabuchiye lami nje ngacupha khonapha-ke ukuthi ngibonabone labanye nje abazethengisa okuthiyeneyo okunjengankolokho-ke ukuthi abantu babukele kuhlobo njengamakhadi ukuthi uyabhoboza izikhala kwezikhangela khonapho usubona ye
hayi siyabonga kakhulu Gibbs Dube lo ube ngu-Gibbs Dube sixoxa laye ekhonapha e-Washington DC lapho akubuthane khona abantu bebona ilanga libola
ye siyabonga
Umbiko owethulwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona ngezempila kahle ole World Health Organization uthi lanxa iZimbabwe yenze imizamo ebukekayo ekuphunguleni inani labantu abatholakala belomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis ukusukela ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2019 ukuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwabisela muva lomsebenzi. Kungalesi sizathu uhulumende osesungule uhlelo oluqinileyo lokumelana le-TB ole National TB Strategic Plan ukubika uBathabile Masuku.
Abezempilakahle bathi uyelapheka umkhuhlane wofuba obangelwa ligcikwane elilakho ukuhlala emzimbeni womuntu okwesikhathi eside ungabonakali. Bathi ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo kuphanjaniswe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansile yakobulawayo, weluleka uZulu ngomkhuhlane wofuba.
I-TB, umkhuhlane wofuba, ubangelwa igciwane elibizwa kuthiwa yi-Mycobacterium tuberculosis. Izibonakaliso zawo yikucikizeka komzimba, ukuginqa ebusuku okwedluleleyo, ukuba lenhliziyo emnyama, ukutshiselwa umuntu egodola. Umkhuhlane wofuba uyelapheka. Singezwa sesilalezi zibonakaliso zomkhuhlane wofuba, sisheshe siye emtholampilo. Nxa silawo, sisheshe silatshwe.
UDokotela Sibanda uthi abantu abalamasotsha omzimba angaqinanga okungabe kubangelwa ingculaza kumbe imvukuzane balamathuba amaningi okubanjwa umkhuhlane wofuba.
Ligciwane lofuba lingena ngokulihotsha lihlale emaphatshini kuthi ngenxa yokuthi amasotsha omzimba wakhe ayabe esaqinile ayaligcina ngokuhamba kwesikhathi nxa amasotsha omzimba ethe ehla ngenxa yendlala ngenxa yeminye imikhuhlane engafana lengculaza i-cancer kungenza ukuthi umzimba ube lula bese liqalisa njalo ukumemetheka lidale ukugula emntwini lowo eliyabe libuye.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uyelapheka uma umuntu engalandela iziqondiswa ezethulwa ngudokotela. Umongi unkosikazi Sithandekile Chuma uthi kuqakathekile ukuba abantu behlole umkhuhlane lo.
Siyananzelela njalo ukuthi abantu abalatshwa i-TB kumele basolwe igcikwane le-HIV ukuze bathole ama-ARVs ngesikhathi ngoba nxa kuyikuthi lokhe HIV kungenzeka ukuthi amasotsha omzimba awe umuntu lowo kwelatshwa kwakhe i-TB kungasaphumeleli. Kuyindlela yokuthi umuntu elapheke kuphele ukuthi ahlolwe igcikwane le-HIV.
Umnumzana Daniel Mvundla, umongi osebenza ekhangele izigulane ezilomkhuhlane wofuba, ukhuthaza umdeni wezigulane ukuba usekele izigulane ukuze ukwelatshwa kuphumelele.
Siyananzelela ukubana uhlelo lokwelatshwa kwe-TB alulula, kungakho izigulane zomkhuhlane lo kufanele zivukele emtholampilo malanga wonke esiyabonakala enatha amaphilisi. Kudinga ukubana izihlobo zakhe lalowo ogulayo ziphathe ndawonye ukwenzela ukube esifile okupheleleyo. Kuyingozi kakhulu ukuba isigulane se-TB seqise kunatha amaphilisi ngoba lokhu kwenza umkhuhlane lo ukhuphuke ube yilokhu esikubiza sikuthi yi-multi-drug resistant tuberculosis. Kodwa nalowo uyelapheka nxa umuntu esethe wazimisela.
Abezempilakahle babika ukuba ngozibandlela lonyaka abantu abane babulewe yimkhuhlane ehambelana le-TB njalo ngonhlolanja abalichumi lasithupha labo babulawa lufuba. Ekupheleni kukanhlolanja ubulawayo belabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi amathathu lantathu abakade benatha amaphilisi okwelapha umkhuhlane lo. Abathatha amaphilisi ama-antiretrovirals bakhuthazwa ukuba behlole izikhwehlela njalo nje bethathe amaphilisi okuvikela umkhuhlane we-TB. Lokhu kwenzelwa ukuthi behlale bevikelekile lokuvikela labo abahlala labo ekutholeni leli gciwane ngoba lingalutho ukumemetheka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Oyekhokhela iqula elithi lalisiyadingisisa ngokwenzakala kunkosi yamaNdebele uLobhengula, uMnumzana Phathisa Nyathi uthi akusoqiniso ukuthi babesiyadinga lapho inkosi yabekwa khona, njalo abathunywanga ngumongameli Emmerson Mnangagwa njengalokho obekuthiwo ngabanye. Iqula leli elalizi leziphathamandla zikahulumende labanye abomdeni wakokhumalo lethekelela induna uChief Mpezeni eZambia, lapho okubikwa inkosi uLobhengula yachaphela khona ngemva kwempi lamangisi ePhupho. Ukungxoxo losithandekile Mhlanga weStudio 7, uMnumzana Nyathi uthi uhlukula indlube ekhasini ngalolu daba.
Akulamuntu wabona ingcwaba. Let's be very clear ukuthi kathi vele kwakusiya kwenziwani. Noma babesitshelile ukuthi lilaphana, we're not going to go there. Baxoxa lo muntu kuko-1985 engeyingxenye yalaba abaningi abaphendukayo. Babengeke baphenduke beyibona inkosi iphila bayijiye. Lokho kwakungeke kwenzeki. Akumele kwenziwe izaba. Izaba elizasebenza emaNdebeleni liphinde lisebenze lemakhiweni. Lelo zaba lasebenza, wabulawa-ke yenalo magwegwefu yakhe. Kodwa-ke ngomkhuba wawamaNdebele emnyango laphana kumele kube nomqamelo. Umqamelo ngobulawayo sengathi ngumphelekezeli wenkosi, ungomba engowakomhlanga. Inkosi ehambileyo engasekho esingasabonani layo ngokwenyama, lingavelanakana lini ukuthi kayixoxi labanye abantu. Konoko kuqakatheke kakhulu. Forensic eyokwenzani? Isintu sakithi siyalazi ingcwaba lomuntu nxa sebelidinga ukuthi lingaphi. Silolwazi lwakithi, yikho nxa uvele ubala iSunday News kadesi ngiloba ngeseries yama-articles athi Journey to Ancient African Sites. Labe ngikhuluma ukuthi nanguya uminister kuthiwa yilezi ezemali finance sepupu uyangilanda uyangitshela ukuthi nanguyana uminister owefinance i-counterpart yakhe eZambia uthi hey Mandebele kanti kalizi silitshele ngokuthi inkosi yakini yathini. Ngoba amadonga ayesendleleni yakhe waquma bayazi leyo mbali. Thina abanye sivele sathi siqala ukungena lezi zinto ze-east sakutshelwa ukuthi ubevele izizukulwane zakhe zihamba khonani. Sebesitshela-ke labana sesikhonakali. Siyadingani, asidingi mathambo njengamanga luhlaza asekhulunywa ngabanye abantu esibalaleleyo. Omunye azathi hayi babethunywe ngumnankakho. Inhlamba enganani umuntu futhi oza kuthi hey kanti wena usumenzeleni lowo mthwakazi. Ubeke mina lapho, ubeke laphana. Hayi, uyakwazi esingikwenzi. Umlomo usoze wakhe lutho. Akasikutsheni futhi-ke lakho. Sebesixoxela-ke kodwa-ke bathi hayi bazahambisa lize liyayibona le ndaba yakhona. Thina sasivele siyibonile ngo-2011 sasihambele okwe-UNESCO nodamasane le nduna uGampu. Lokho kwakhathesi-ke sayayibona sesilabo abantu bakhona laphana. Sasihambe lo muntu oyedwa kwathiwa kasidrayive ayesithengisa leyo ntaba ethiwa yinsanjika. Ngizalikhuluma lelo gama ukuthi kade waba ngunsanjika kwenze njani, ngoba kwakukhuluma ngokuma kwalawo matshe. Hayi, sizakhuluma ngawo lawo matshe ngoba kwenzakala iziga ngamatshe lawo.
Lo ngumnumzana Phathisa Nyathi obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga oweStudio 7. Lalelani lolu daba ngokugcweleyo kukhasi lethu lebulenjini elevoaindebele.com. Ukuchwayisisa okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezintathu ezithi uCosta Shideme, Dalson Chikopu loTendai Makoni uveza ukuba inani labantu abapha igazi eZimbabwe liqhubekela phambili lisehla. Lokhu bathi kwabangelwa ngumkhuhlane weCOVID-19 lezinye iindubo ezishiya abantu bengasaphi igazi. Ucwaningo lolu luveza ukuba inani labapha igazi lehla kakhulu ngomabasa ka-2020 uhulumende ezefake umthetho wawumisa ukuhamba kwabantu owe-lockdown ngenhloso yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loqoqa inhlelo zokupha igazi endaweni esezansi yeZimbabwe ephansi kwenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe, umnumzana Sifundo Ngwenya.
Eminyakeni edlule bekumuntu nendlela thizeni ethiyeneyo abantu bekukhuthalela ukunikeza igazi bekutshela kakhulu ngendlela yokuthi bebekhangelele labo ukuthi baphathise ngendlela abangaphathisa ngayo. Kodwa ngokuya kweminyaka lezinsuku lembambeko thizeni lenguquko nje maybe engathi mina ukuguquka komkhathi lezimo lentsha abantu bendlela banamhlambi kabazwafani ngalezo zizathu bangcabe okunye okokuphathisana ngabakukhuthaleli kangako ngoba iningi labo uzwa umuntu nganginikezile ngithola mina.
Abanye bacabangela ukuthi inani leli liyehla ngenxa yokuthi abantu abafundiswa ngokuqakatheka okokupha igazi.
Usuku ngosuku alikho usuku oluphuma kile jona singangenanga emphakathini sikhankasela igazi. Silikhankasela ngezimpilo, silikhankasela etshatshalazini, silikhankasela emsakazweni, silikhankasela ebulenjini. La kwezinye izindawo nje lapho esingathi shiyeyini khona sisebenzisa amaphetshana abelethe imiyalezo ingena ubukhokheli bezigaba njalo zalokhu kangakanani-ke kuyukuthi abantu ngobuningi babo mangi ngiyachwayisisa kabaziniki thuba elokuthi bafinyelele bona ngokwabo ezindaweni zalapho. Ayisikho ukuthi kabalalwazi, ulwazi balale ngobuningi babo.
Umbiko wenu elihamba lawo ebantwini ngokuthini?
Umbiko esiwuphetheyo ngobika ukubana izandla zingane ziyagezana ngoba awusuke wazi ukuthi zochithekela kuphi. Njalo ukupha kuyisipho nenhliziyo enhle sibusisiwe esiphayo kule samukelayo, kathi siphinde sibalayele nokuthi okwempilakahle yabo ukuze behlezi belomba igazi ngendlela ebalulekileyo kumele benzeni, kuziphatha kwabo ukudla abakudlayo, kanti-ke kokokunye ukuze iy'nzuzo zakhona ukunikeza igazi ngeziphi. Andibana kube njalo yiphi imikhuhlane eyabe ihlelele ihlolisiswa okumele bayigweme ukwenzela ukuthi bangaze beyehluleka ukunikeza leli gazi. Kanti-ke kokokunye phezu kwenzuzo zegazi kuvele kubalulekile ukuthi sinakekelane ngendlela yokuvikela isizwe sethu ekutheni singaze saphethuluzwa zindingeko zinhlelo engezikeingazingavikeleka ngokuthi igazi leli lithini. Ilizwi liyafika balamukela ngendlela ezifanayo ezijiyeneyo, kangangokuba nje umfundisi kwathunyayelwa lebe sisazalwayo sesize simpunga namhlanje. Kodwa-ke ukuphenduka kwakhona abantu hhayi intamusika ikhulu mhlokwami.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoqa inhlelo zokupha igazi endaweni esezansi yeZimbabwe ephansi kwenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwenu olwe-live talk lapho esikhangela khona usuku okwaqala khona ukusakaza iStudio 7 ngesikhathi sileminyaka engamachumi amabili lowodwa isiqale ukusakaza kanye lokubola kwelanga okwenzakala khona lapha eMelika. Singakehlukanisi hlobo othi sikhangele ebeziqakathekile oluvalelisayo ngudabo kancube lisale.